Umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende ezigoqela ezebutho kanye lozulu ovela endaweni ezitshiyeneyo zedolobheni leHarare uhlangabeze isidumbu sikaMgabe egcekeni lendizamtshina eHarare. Isidumbu sibe lomfelokazi wakhe unkosikazi Grace Mgabe, imuli yakhe kanye lequla likahulumende elithunywe kweleSingapore ukuyalungisisa ingwalo zokulethwa kwaso ebelikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kanye lomnumzana Sydney Sekeramayi. Emazini akhe enduduzo awakhulume esilindweni sendizamtshina uMnangagwa uthe uzulu weZimbabwe ulahlekelo liqhawe.
Sibuhlungu njalo siduduza umfelwakazi osilethele isidumbu umama uMgabe esilaye lapha labantwana lemuli abalapha uzulu wonke weZimbabwe abantu bethu bonke jikelele bayakhala.
Uqhubeke encoma umsebenzi owenza uMgabe ekukhululeni ilizwe lisuka embusweni wabahuquluzi njalo wayengasiqhawe leZimbabwe kuphela kodwa elezwekazi lonke leAfrika ngoba wayelwela amalungelo abantu abansundu.
Yindoda ekade iliqhawe lamalungelo abantu bezwekazi leAfrika. Yiyo indoda eyabumba isizwe sethu yasiletha lapha namhlanje. Indoda le isisijikile.
Kodwa umnumzana Costa Ndlovu omunye wabasekeli bakaMgabe abaze ukuza kwamukela isidumbu uthe wajabule kakhulu ukuthi umuyi ufike kuhle.
Ya konoko ukuthi ibhodi yake sifikile, siyakujabulela konoko and sikhangelela ukuthi ama-program angkhona azaphuma njani njengoba upresident sekhulumile ukuthi okulandelayo uzasitshela ukuthi i-period yangkhona iyabe ingaphi. Nxa kukuthi siyahamba koZimba, siyakujabulela konoko, siyahamba siyomngcwaba vele sibili ulokuzeni uRobert Mgabe.
Lokhu kugcizelwe ngomunye wabakade bekhona behlabela unkosikazi Nyasha Hobe yena othe uMgabe uliqhawe lamaqhawe. Isidumbu sikaMgabe siyakulala emzini wakhe oweBlue Roof emzini weBorodeo eHarare namhlanje. Uzulu ukhangelele ukuyavalelisana noMgabe enkundleni yeRufaro Stadium ngolwesine futhi ngomgqibelo yikho kuzaba lombuthano ogoqela inkokheli zamanye amazwe labanye abahloniphekayo ukumvalelisa enkundleni yeNational Sports Stadium. Abasekeli bezanPF babuye ngobuningi bezokwamukela iqhawe labo kanye lokuthabela impilo ayiphilayo ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuhlabela kanye lokugida loba kungakabi sobala ukuthi uzancishela ngaphi. uMnangagwa uthe uzulu uzakwazisa ngalapho uMgabe azabekwa khona kunsuku ezilandelayo. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli yakhe ingakavezi phezu kwenyathela eliyithetheyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.